sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 28 kuzibandlela 2022. Igama ngontungamili Nkomo. Ezihamba phambili. Kulaba sekeli bebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zebandla labo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso se-inflation siyehla kodwa abaningi bakhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bedale leSupreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 153 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4421 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4783. Abahlatshwe esithathu bona bangu-251 kuphela. Inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka phezu kwe-50,000 ngompalakazi laya ku-7,073. Kulaba sekeli bebandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla eHarare izolo. Abane laba ngu-Emmanuel Zelas Kumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Motebuka kanye loTendai Chigwada. Inhlanganiso yamaqwetha abamelayo iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi abane laba bebegcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station izolo ntambama lapho abetheswe khona icala lokubangela ubudlwangudlwangu. Ibandla leli belikhuthaza uZulu ukuthi avunule impahla elithanga namuhla okungumbala walo omutsha ngemva kokuguqula ibizo selichiyana lelithi MDC Alliance. Lomkhankaso uphansi kwesihloko esithi hashtag Yellow Friday. UMnumzana Chamisa labanye bakhe bathi bakhethe lumbala ngoba ulombiko wela kusasa leZimbabwe elihle njalo elikhazimulayo alubana yiCitizens Coalition for Change ite yangena embusweni. Sehlulekile ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehlile kancane nxa kuqathaniswa lesomnyaka odluleyo. Ngompalakazi isilinganiso sokudula kwezinto nyanga ngenyanga okuthiwa i-month on month inflation besiku 5.76% kodwa iZimstats ithi sehle nge-0.42% kathesi ngozibandlela saya ku-5.34%. lolukatsha luthi njalo inflation yalonyaka iza kwehla kancane ukwedlula eyanyakenye. Kusitsho ukuthi intengo ayisoze iqanse kakhulu. Kepha uZulu ukhala ngokudula kwezinto ezitolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezenotho umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyayizwa le imbiko ethi yona i-inflation iyehlile eZimbabwe enikwa iZimstat. Kodwa ke wele ngxenye ngokwabantu abasebenzela emahofisini. Kodwa ke umuntu kazana ohamba esitaradeni khona okakuboni ngoba sikhuluma kanje kathesi. Intengo yempahla yenze sizisebenzisayo nsuku zonke ezisincethayo nje ukuthi siphile ziqansile. Ungakhangela isinkwa sinje sesi kanti lesi sika around 200 bond ukanti sasi kubo 100 and something ukhangele bonke othukela abaqansile kancane ama services esiwatholayo ngakhangela izesa layo ikhwezile ama tariffs ayo so ke ukuthi kuthiwa inflation yehlile singazuzi kodwa kumuntu oku ground ngoba umuntu kazana uzakuthi yothi hayi ngalo akunanzeleka kubona even sesibuya ngapha ku over data line sesikhuluma ngeze holo labantu uzananzelela ukuthi futhi into eliqiniswa ukuthi ngo December over data line imali efanele hole umuntu ophansi ukugcina sibe lapho ngincise ukuthi abaminzo ezingagcina umphefumulo lenyama kundawonye ibiwa around 50,000 khuluma kanje kathesi over data line ifika khona is over 75,000 so ke nxa ukuthi akwehlile akuzuseke ukuthi baye bekhuluma ngani ngoba enxa yamasisi abantu kodwa ke iqinisene ukuthi nxa usungena esitolo kathesi uthenga impahla ungazibambeki le liqiniso lakho na so ke lokho ukuthi engxenye inflation yehlile I think ku academic kakhulu kodwa iqinisene ukuthi hayi abantu abakuboni ngoba bona impahla abazithenga ziqansile zikhwelile so iliqiniso elikhona lelo elingelabanelwa lokho langubani
khona ukungaba kubangela ukuthi abantu bengasakhononi kumbe ukukhuluma nje ngodubo lokukhwela kwezinto ezidolo kungakubangelwa yini
well kuyisimanga ukuthi kanti eZimbabwe abantu badubeka kanje intengo yendo yakhwela nsuku zonke intengo yama service yakhwela nsuku zonke abantu imisebenzi abalayo abantwana abaqotshwe ezikolo abanye abantu besehle ukubhadala ischool fees abanye abantu behlela lokubhadala ama-rent lapho abahlala khona singayiqathanisa imali yethu esiyiholayo yalapha ibhondi yeZimbabwe lale emzini emelika uzananzela ukuthi ngapha umkambo omnyama okuyibophela abalayo leyo mali nxa uyidinga sikhumula last year ibiku-19,000 and imali efana nayo 19,000 versus 100 khathesi imali efana nayo uzananzela ukuthi uyayithola kwampi kubo 22,023 kusiya kubo 25 kodwa ke le ntengo yezinto iyakhwela but abantu beZimbabwe bazithulela I think izizathu zakhona ziningi kodwa isizathu sokuqala ukuthi abantu beZimbabwe yababambananga yinto yokuqala ibandla elibusayo leZANU PF lihlakaniphile selavulwa ngamaphathi okuninginingi kwagcwala iganga lonke osokusenza ukuthi abantu badonsele amnye donse siyale amnye donse siyale amnye donse siyale khonokhwana yikuchitha abantu ukuthi bangabi lo mkhumbulo omunye yinto yokuqala okwesibili kulabanye la abantu esingathina abalamandla bale influence abangathi balokuganga ukuthila abangamasela nabana abantu futhi ngabantu abagangileyo labo abadonsa abanye abantu bahambe labo babanika into ezincane babamzela babamzela lapho abantu bacine bethule okwesithathu sinanzelwe labantu bayekade eZimbabwe sebefuna ukuba ngama ama singathi laba ama miners anala ama miners ukuthi ama korokoza kona abantu ahambe egebhu kangalonke abantu abaningi ungathi ukukhuluma ukuthi uhamba khona ngale la uyegebhu abantu abaningi sebephatheke ukuthi sebedinga impilo ngendlela zonke ukuthi nxa umthole segangene etshone egebhu khona la abuye endlini yakhe ngoba ekhaya lakhe after a week so umuntu njalo nxa ukukhuluma laye kwalichanda kulaye kwenza ukuthi bangabambani bengadonsa indawonye
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezenotho inhlanganiso emela abantu abathengisa esitaladeni iVendors Initiative for Social and Economic Transformation ithi sisungule inkundla kumakhalekhukhwini kumbe imobile application ngesingisi ejonge ukufundisa uZulu ngenhlelo zokuvota Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Edward Kapodogo.
Last week we launched an application, a voter mobilization
Le application izonceda kakhulu abantu baphangela as ma informal traders to provide critical information around electoral processes. And le application, the good thing about it, uyakwazi ukuyisebenzisa even using e-online or we using offline offline sessions. Uyakwazi also to ask or kubuza umbuzo ufuna kuyazi which you don't know about anything about election, then you get responses. And because we are siyazi abantu bapangela as informal traders kunzima kakhulu kuti bafumane information, because mainstream civic education sometimes haikwazi kufikelela abantu bayenza informal trading. So that application is going to help kakhulu.
Ungasichasisela ngomhlangano eliza uqhuba lezinye inhlanganiso elisebenza lazo.
Ngomso 28 January 2022, Uvendors Initiative for Socioeconomic Transformation, together with UBVTA, Blue Vendors and Traders Association, sizoba sine mhlanganiso wama informal traders kunye nema solution holders alapa, with the aim to engage the solution holders as well, giving feedback of the survey results in two words, which is Ward 11 and Ward 17. So sizoba naba informal traders from Ward 11 and Ward 17 trying to share the feedback ipuma uku survey results with the aim to actually share ama challenges afumaneka by informal traders.
Umnumzana Edward Kabodogo, ngohlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inyoz Day, it izulu lesikhukhula ucyclone Ana lichiye abantu abangena kumakhulu lamakhulu bengelandawo zokuhlala eChimanimani enyanga laseBuhera ngemva kokudiliza imizi amabholoho kanye lezikolo. Izim Life ithi amapolisa kobulawayo abophe abesilisa abahlanu abahlala e-Apparange Mall abetheswa icala lokubulala isela abalihlasele ngesikhathi lizama ukugqikeza kwenye indlu ebusuku ngolwesithathu. I-Chronicle ithi iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kanye lezemfundo sezilungiselele ukuvulwa kwezikolo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa elakho ukwazisa namuhla ukuthi izikolo zizavulwa nini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 lijana abasakazi nabalaleli. Siyabonga indaba zenu Studio 7. Mina into engicelayo bengicela ukuthi amabandla ezombusazwe kela kithi eMandebeleni bengicela ukuthi babambane. Bazibuze ukuthi njengoba sizinkokheli okwenza sihluleke ukubambana ikuyini? Ingabe umuntu usebenza ufuna ukusuthisa isu sakhe noma ufuna ukusebenzela noma ufuna ubukhulu ufuna udumo? Kodwa into ebalulekile ukuthi eqinisweni abantu bakithi babambane amabandla ezombusazwe, ngoba mina ngokubona kwami akunaso asikho isidingo sokuthi bengabambani, ngoba ukhala sikhala ngesikhalo esifanayo singabantu besintwini. Ungaphuma uqonde eMpumalanga eNtshonalanga sikhala ngesikhalo esifanayo. So besicela ukuthi babambane abantu bakithi, bafunde ukuthandana. Singabambani ngoba sokunomuntu weHararo sibambanisayo, asibambane thina sodwa, sithandane thina sodwa ngoba uhlupho olukuwe lohlupho lukimi njengomuntu wesintwini lihlulwa yini ukuthi lingabantu besintwini libambane lingabakhokheli yini into elihlulayo yini into lezo ukuthi lingakwazi ukukhulumisana ukuthi hayi asibambaneni ngoba sinohlupho oluyi-1 sisonke ngiyabonga
kamini kumulani lonke mahlabezo nakasikhulunywa ngaphathi zamanje sithi sibabelizwe khuluma izindlela zokubumba ilizwe khulume ngamadeshini lamadamuza ezenjani lemigwaqo nasi izinto eziqakathekile imigwaqo lamadeshini izindlela zokuthi abantu besebenze bedle yize sithi khuluma ngazo njalo izanu esizakhuluma ngayo yilokhu izanu idiliza amatshe abantu ababulawa yiwo ukuthi wadiliza ngandlela bani yikho efanele sichazisele khona ngoba siyabe sizama ukuzilungisela ukuthi sipholise inhliziyo ukuba sesiyakhile amatshe ethu ezikumbuzo asebhalakho ngendlela yokuthi abantu bafa babebaningi kakhulu siyabazi abo singabakhuluma mpela ukuthi mangaye akhula sinciphezelo sizama ukuzilungisela indawo yethu sicela izanu nje icwane lalokhu asiyilwisi angilani layo izanu mina ngifuna ukuthi silungise ilizwe lesibhakho ukuze abantu bonke bephile kahle abantu begcwale amaganga begcwaleni ngicela sibangilizwe khuluma ngendlela zokusebenza lelizwe ukuthi la ilizwe mangalikhululeka sizavula ama-regation sivula abantu abayi-20, 10 belungisa ama-regation sivule imigwaqo ilungi ibe mihle hhayi konke lokho idrobho libonakale intuthu ziyathunqa zithunqe ngiyakubongela sibongelizwe ngiyacela kuyigabuzame khonokhu noma ungaphumi kodwa thina siyabe sikhuluma ngawo ngoba ngosenhliziyweni yethu siyabonga
njani lonke basakazi bakaStudio 7 lamaZimbabwe wonke mina ngithanda ukuthi ama-by-election lawa abuyayo ngomatchi lawa abantu babeke ilihle libanzi kuwo mina ngilasiqiniseko sezekhi ukuthi zekhi izafa yaqhuba ukhetho olulungileyo eZimbabwe lapha ngoba uzekhi ngumntane ezana uPiefu ayizimelanga izekhi liqiniso lelo ezilonke kulowo mama lwana obomvulwana uthi igumba yena lwana akulanto ezahamba kuhle khona phana kuzekhi ngoba lwana umama lwana siyamesaba eZimbabwe ngumama esithi nxa simkhangele emapikitsheni sizwe iinwele zethu zisukuma sisesaba ngoba ugango okunye okumangalisayo yena lwana umama yena lwa ezilonge khona phana kuzekhi akulanto ezakwenzakala ukhetho lolo olwama-by-election balutshontshe kudala balubiza nje sebekwazi ukuthi sebeqedile ngakho impumela sebelayo bazawina ngoba vele izekhi ingurefuli osekela izanu phefu nothabanye abantu so ngiyacela ukuthi ama-opposition kuqapheleni kakhulu khonokho kuyinto singatsho sithi sizawina kodwa ekugcineni sebe sifake imikhono ekhanda sihlaba umkhosi sebehlezi ephalamende abezanu izihlalo abazinike zona bengavotelwanga ngabantu umama lwana uthi igumba ugangile lwa izekhi ro ngokumangalisayo kakudilizwa izekhi kudilizwa imithetho kuqalisa izinto ezintsha ukuze sibe nokhetho olukhululekileyo ezimbabwe ezilonke kule zekhi kuyabo lokho kusala kulokho kubusa izanu labomnankagwa labotshiwenke abantu abagangileyo
Salubonani mthwakazi omuhle salubonani basakazi beStudio 7 mina elami igama nguAdolf Shaba ngithanda ukubongela iqembu lethu elitsha iTCCC ekhokhelwa nguAdvocate Nelson Chamisa kanye nenkokheli zakhona zonke bathethe isinqumo esihle kakhulu esisibonga kakhulu ukuthi bephume betshiyane laleli gama lethi MDC ngoba kade selimotshakele kade selibanjwe izandla ezilemkenke izandla ezingcolile izandla ezingalunganga ngoba wonke umuntu besedlalela kilo ama-CIO ebesezezela umathanda esebenzisana labothokozani khupho uDouglas Monzora oMorgan Komiti siyabonga ukuthi bathethe isinqumo esi-right ngesikhathi esi-right kusiyafika unyaka ka-2023 liyabe selihambile wonke amakhona ezwe lakithi siyabonga kakhulu ungathi bengalibambisisa bekwazi ukunqoba ngalo 2023 and nginayo nalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka ngo-2023 ngithanda nje ukuthi kuzakhamizi zaseZimbabwe ezilonge uzazi uyisakhamizi zaseZimbabwe hamba ekhaya ufike urejiste ukuvota ngobana ma kufika i-election ka-2023 asambeni ngobuningi bethu ngoba indawo lezi esicatsha kizo lezi emazweni abanye abantu uphile kanzima uma singalungisa izwe lakithi libe lihle sikwazi ukuphila ngcono impilo ingaguquka lathi sikwazi ukuhlala emakhaya siphile njengabanye abantu abaphila besezweni lakubo hayi siyabonga kakhulu siyabonga ungathi yonke into ingahamba kahle
Salbanani, 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 salbanani. Msakazo mkhulu, msakazo wabantu, msakazo Studio 7. Siyalibingelela lonke abasakazi bonke nabaphathi bonke bomsakazo. Siyabonga kakhulu kusetshenzwa izindaba ezimnandi eziyiqiniso. Singabalandela abakhulu kakhulu bomsakazo Studio 7. Nkosilathi Ndebele, Hillbro. Ngithanda ukukhuluma ngendaba kaJulius Malema. Mina ngibona ngani right. Akasiphiki or akasikhafuli into ayikhulumayo. Ngicabanga ukuthi right. Ama-South Africans nawo ngabantu ngama-Africans, singakhohlwa khonoko, and futhi semzini wabo. Kumele nabo basebenze, kumele nabo basebenze. Let's share uright malanga noma ke kunzima kithi, ngoba iningi lethu silapho kuma-restaurants, kuzokuma-security. Imisebenzi lelula silapho njengabantu basekhaya. So angimsoli kangako ujuju, kumele nabo besebenze phela basebakubo. So ngicala sengamthatha i-wrong ukuthi indaba yakithi inzima kakhulu, but leso bhanti kuzolunga. Umlimi uzasiza imithandazo yethu nokuthi sibuyele kithi siyesebenza sikhululekile, sisebenzele ekhaya. Ukusela bonke lobezanu phefu sekuphelile. Leso bhanti kuzolunga, uzolunga. Siyabonga umsakazo Studio 7. Libe right lonke, mazibapha amahle, maNdebele amahle. Ngiyalithanda kakhulu, siyalithanda kakhulu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umnotho weMelika ukhule ngesilinganiso bhose sokuyisithupha ekhulwini, i-5.7% nyakenye, okungokwakuqala ukuthi udlondlobale ngalindlela kusukela ngomnyaka ka-1984. Umsakazo munye uthi eMalawi selifake indawo ezihlaselwe isikhukhula se-Cyclone Ana esimeni sengozi, i-national disaster, ngemva kokuba leli zulu libulale abantu abangamajumi phose amabili 19. Singene kudaba lweMelika. UMongameli Joe Biden uthi uzakhetha umuntu wesifazana onsundu ukuba ngomunye wabahluleli bedale le-Supreme Court. Lokhu kuzaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lo mahluleli wesifazana omnyama kulumthethwandaba. UBiden wazise ngenjongo yakhe izolo ngemva kokuthiya umsebenzi komunye umahluli, uJustice Stephen Breyer, obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83, njalo obesephethe isikhundla lesi okweminyaka phose engamachumi amathathu. Ube ngomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwebandla lamademocrats. Umthethwandaba lo ulabahluleli abayisishiyagalolunye. Abayisithupha babo bayamele kuhlangothi lwama-Republicans. UBiden wayevele ethembisile ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye ukuthi uzakhetha owesifazana onsundu abe ngumahluleli walinkantolo kungabalethuba. Uthembise izolo ukuthi uzakhetha umuntu olesithunzi, ohloniphekayo, njalo owaziyo umsebenzi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mbona ngathi ulungile, mbona ngathi usendimeni yakhe eyokuthi agcwalise lesi sifiso, lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labomama lapha, amadoda akhona abaqeqetshileyo abakhwalifayayo ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapha lapho kangimsoli sibili ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo ngoba kwesesikhathi thina abantu abamnyama kwesesikhathi bangathi basikhangelela phansi kungathi asingeke senze lutho lanxa sibalile sifundile siqeqetshile kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama kodwa ke nxa esenza njalo mbona ngathi sibili kwenza kuhle kuzaba lalokho okuthiwa yibalance phezulu lapha ukhona lo ndoda omnyama kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi nsuku lokwenza kwakhe sikukhangele
kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa imithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobunengi kukhetho oluzayo lanxa nje bekulokukhonona konke lokho
siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha e-America yibo ababreaker ivote liyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi. Ora-ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa sesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so. Mbona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama. U-Obama laye wayachatshiswa ngabantu abamnyama. Ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote, lokho esithi swing vote. Ukuthi khona bona bangasukuma bayevota. Vele kawuphumeleli lowo ngazokuye umbani ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabuka nephakathi ekukhangeleni izinto lezi. Bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina. Manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelela ukuthi kumele wenze. Maye akushiphanga njengakhona lokhu mina ukubona kwami. Ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye. Lo-Obama laye kwaba njalo wehlule ukugcwalisa babesithi wehlule ukugcwalisa izifiso zabantu. Kodwa mina mbona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu babasendaweni eziningi eziqakathekileyo. Mbona ngathi lakhathesi njengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court wenza into elungileyo kakhulu. Akungezake kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo. Kufanele ukuthi bahlale belokhe belwisa ukuthi bavote, bavotele izinto zabo. Asithi thina wona lo mthetho wama-Republicans okuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote. Bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote. Ama-Republicans phela bangeza abamise ukuthi kalezi livotelani, indaba lisiye elayinini lisiyavota. Abangeza-ke bakwenze kona lo. Njalo yena uBiden angiboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva. Kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona. Yikho engikubonayo kona lokhu ba. Mina nxa bengingathola isikhathi bengingaba-encourage bona abantu abamnyama labo ukuthi hhayi sukumane libambane liqhubekele phambili loba kule mthetho yona leyo lifuqanelayo lisiya phambili.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla izolo. ugantsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi isilinganiso seinflation siyehla kodwa inengi likhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.